sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 kumpandula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Asikabile thuba elokuthi sihlangane lohulumende njalo abakasizi kodwa sikhangelele ukuthi besibize masinya ukwenzela ukuthi sibuyele emsebenzini and we save our patients' lives.
Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela kungene kulanga lesibili namuhla elizweni lonke jikelele.
Ubonisa ukuthi izizalwane sezizenzela zona ngoba zicabanga ukuthi hayi abaphathi bethu sebeyekelele kakhulu iSouth Africa iqhubeka ngalomkhuba wokuhlasela abantu bangaphandle. Indlela abantu abatshengisela ngayo ukuthi hayi ohulumende bethu akube khona abakwenzayo.
Kulembiko ethi kulezi zalwane zakwele South Africa ezizame ukuyahlasela abokuza eHillbro emadabuka kusa namuhla kodwa zavinjwa ngamapholisa. AbeZimbabwe basola uhulumende phezu kokunganaki izizalwane zakhe ezihlukuluzwayo kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela kungene kulanga lesibili namuhla njalo inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende kabayanga emsebenzini elizweni lonke jikelele. Odokotela laba bakhala ngokuthi iholo labo kumele lengezwe ngezinga elihambelana lesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika emkambo wemali. Sexoxe lomkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Peter Magomba yena othi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zabo ngokuphangisa babuyele emsebenzini ngoba izigulane sezithwele nzima.
Asikabile thuba elokuthi sihlangane lohulumende njalo abakasizi kodwa sikhangelele ukuthi besibize masinya ukwenzela ukuthi sibuyele emsebenzini and we save our patients' lives.
Utsho ukuthi ezibhedlela akulabodokotela ngitsho lama-junior doctors.
Sikhuluma kanje so abakho totally abakho esibhedlela. Isifiso sikhona sibile sokuthi sibe sikhona esibhedlela kodwa asisakwanisi ukuthi sifike ngoba asila ukudla silambile. Asila i-transport yokuthi sihambe emsebenzini. Asisakwanisi ukubhadala ama-rent. Asisakwanisi ukuthi thina even singodokotela sisize laphise singagula. So asisela any means. Ngesikhiwa sithi the will exists but the means doesn't.
Imali eliholayo okwamanje imalini njalo eliyifunayo imalini?
Kathesi thina sihola imali efika 444 RTGS ilingana nge 40 US dollars. So nxa siyikhangele ayisomali ekwanayo ukuthi sibe silokhu sibuya emsebenzini. Kodwa thina esikukhangelelayo ukuthi imali yethu ibe imultiply by 10 kumbe by 12 ukuthi lathi sikwanise ukuba le mpilo njengabodokotela.
Sike sezwa likhala ngokwethuselwa ngabantu elicabangela ukuthi ngama-CIO kumbe kungaba ngobani abasebenzela uhulumende. Ungathi kuyaqhubeka yini ukwethuselwa lokho?
okwakathesi akuqhubeki phambili kodwa bake basethusela sazama ukuthi siye-reporta emapholiseni kodwa silokwesaba ngaphakathi ukuthi bengaba belokhu besilandelela singababoni kodwa yiko kwenzakalayo ukuthi bayasethusela.
Uhulumende uthi ubumba umthetho ozavimba odokotela ukuthi bakhalale umsebenzi. Lithini ngalokho?
Umthetho lowo siyawubona sibili njalo asizokwanisa ukuthi sibaphikise kodwa sithi nxa becabangela ukuthi i-health services and essential service labo kumele beyenze njalo kuma-remunerations ukuthi they have to offer essential remunerations before the bill ngoba bengathi asisavunyelwe ukutshengisela kutho ukuthi kuyasokule slavery phakathi and njalo asikufuni. Okuzenzakala yikuthi odokotela abaningi bazafosa ukuthi bephume phandle kwelizwe and kuzayenza ukuthi i-situation yethu yesibhedlela ibe nzima kakhulu ngoba kuya kungasela bodokotela.
Umnumzana Peter Magombeyi ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe njalo lesiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngokusebenza kwabezempilakahle olwe-Health Services Board umnumzana Paulina Sisikhosana. Yena othi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela lokhu akukho emthethweni.
They say they are not able to come to work. They are incapacitated and specifically indicated that they were not on strike. But anyway,
bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngokuswela imali hatshi ngoba bakhalale umsebenzi. Kodwa okusalayo ukuthi ukungayi kwabo emsebenzini akukho emthethweni. Yebo siyawuzwisisa umumo abakuwo ngenxa yokubhidlika komnotho njalo imizamo esisiyenzile njengohulumende ngeyokuthi sikhulumisane labo sibone ukuthi singalungisisa njani udaba lwabo.
Umnumzana Paulina Sisikhosana isiphathamandla sogatsha lwe-Health Services Board. Kusenjalo esibhedlela zakoBulawayo ezinye izigulane bezibuyiselwa emakhaya zingabonanga odokotela kuthi ezinye ngebezihlolwa ngabongi. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela abasanda kugqiba izifundo ezibhedlela zempilo Central Hospital le-United Bulawayo Hospital bangene elangeni lesibili lokukhalala umsebenzi bekhala ngokuthi iholo aliseneli ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo Central Hospital, udokotela Solwayo Ngwenya, uchasisa isimo ababhekane laso okwamanje.
Okwanamhlanje ilanga lesibili odokotela bekhalela umsebenzi khonapha empilo lelizweni nje jikelele. Hhayi, siyasebenza kuhle esibhedlela, silethemba silokhu esimelele odokotela laba ukuthi baphenduke bengaqedelani ukukhuluma lohulumente. Kodwa hhayi, abantu bayelatshwa, baya-operatwa, babeletha kuhle, isibhedlela sihamba kuhle.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba akhuphule iholo labo kodwa akabalaleli, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga yokuthenga imali yakwamanye amazwe. Kusenjalo ukuthonisiswa kwecala kwamalunga amahlanu ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngeviki edluleyo behlabelela phandle kwedale le-High Court belinde ukukhululwa kwanduna uNhlanhla Yamangwe Felix Ndiweni kuqalile namhlanje e-Trade Gold Magistrate Court lapho uMantshi unkosikazi Adelaide Mbeure adlulisele kolwesihlanu kuyona le iviki ukuthonisiswa kwaleli cala. Igqwetha elimele amalunga amahlanu emthwakazi Republic Party, umnumzana Dumisani Dube wemathonsi Ncube Law Chambers uchaza impumela yedale lamhlanje.
Asingenile babiza umfakazo oyedwa olipolisa lelo and order kuthi awudaseludlulisela phambili ngolwesihlanu. Hayi inkundlithele ilamanye amacala efunga kwathesi, so ngeke bevume ukuthi sicithile ngalonke sokhu senza udabo lodwa.
Umtshutshisi unkosikazi Mathaba Consilia ku Court 5 eTrade Gold Magistrate Court lamhlanje utshele abahlanu laba ababalisa upatron Xaba oleminyaka eyi-43, uAkim Ndebele oleminyaka eyi-32, uPrince Ncube oleminyaka eyi-28, uNdabezinhle Ncube oleminyaka eyi-38, loMongameli Mlotshwa oleminyaka eyi-38 ababhekane lecala lokuhlabelela bejonge ukudala udlakela baphenduke edale ngolwesihlanu. Umtshutshisi utshele idale ukuba abahlanu laba babehlabelela ingoma zesindebeleni behaya phandle we-High Court ngesikhathi belinde impumela yedale lokuthetha isicelo sikanduna uNdiweni sesibambiso se-bail okwakulakho ukudala udlakela kanye lokuphazamisa amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Lanxa kungazange kube lezehlakalo zokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe egumbe ukuthathelwa impahla kwele South Africa lamhlanje, izizalwane zakwamanye amazwe e-Africa zibikwa lazo seziqalile ukuhlasela lokuthatha ngodlame impahla yamankampani kwele South Africa emazweni azo. UBenedictine Hlapho usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwele South Africa.
Bezitshaywa ngumoya ilanga lonke izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa lamhlanje njengoba bekungelazehlakalo zodlakela loba ezokuthathwa kwempahla ngodli ezazangeleyo. Loba kunjalo ukuhlukunyezwa kwamanye amazwe kwele South Africa, ukutshontshwa nokutshiswa kwempahla yabo sekuthi izihlobo zabo emazweni abo zibhubhudla igwebu ngolaka.
This is real gin, sir. This is real.
Le ingxaba ngcoza ebifakwe ngabazibiza ngokuthi Africa Facts Zone kwezokuxhumana iTwitter ikhombisa izalwane zeZambia zingena ngodli esitolo senkampani kwele South Africa ethengisa ukudla. Kwele Nigeria imfanekiso ephume kuTwitter ebikhombisa izalwane zakulelo lizwe zihlasela inkampani yakwele South Africa ethengisa ukudla lenye ekuhlelo zabomakhalekhukhwini lezokuxhumana. Ngaphambilini uPhathi Tambo ogatsha lwezobudlelwano beNigeria lamanye amazwe ubethule umbiko wokusola okwenzakala kwele South Africa ethi bazathatha amanyathelo. Akupholanga maseko bengabizanga umeli weSouth Africa kulelo lizwe bekhonona ngokuhlaselwa kwezalwane zabo. Isiphathamandla se-ofisi yeNigeria kwele South Africa uMnumzana Godwin Adama ubevele wakubeka kwacaca ukuthi bazathatha amanyathelo.
There is nobody, including myself, that your people are involved in situations that make them to lose their property and whatever they have worked for.
Akekho umuntu ugoqela lana ongathi abantu bakhe belahlekelwe yimpahla yabo abayisebenzele nzima kangaka atholakale ethokozile.
Inkokheli yamazwe agoqela eDRC, iMalawi, iRwanda leNigeria ibikwa isithe ayisabuye emhlanganweni weWorld Economic Forum oqhutshelwa kwele South Africa okulinyathelo elikhombisa ukuthi abaphathekanga kuhle ngokuhlukunyezwa kwabantu babo kwele South Africa. Lamanyathelo asemukelwe ngendlela ezijeneyo izalwane seZimbabwe. UMnumzana Bongani Nyathi uthi izenzo ezikhombisa intukuthelo ngalokhu okwenzakalayo.
Kubonisa ukuthi izizalwane sezizenzela zona ngoba zicabanga ukuthi hayi abaphathi bethu sebeyekelele kakhulu iSouth Africa iqhubeka ngalomkhuba wokuhlasela abantu bangaphandle. Indlela abantu abatshengisela ngayo ukuthi hayi ohulumende bethu akube khona abakwenzayo.
Nakulunhlangothi uMnumzana Gretman Khwebu uthi bamangele ngokuthatha isikhathi eside uhulumende weZimbabwe engakhulumi lutho ngesimo lesi.
Le government yaseZimbabwe ayikazibe le ndaba lathi ngitsho even noma one day ukuthi sidlile sembetheni silele kuphi into abangazihluphi ngayo. Ubona okwabo isifiso sabe ukuthi ubani siyachawa sibulawe kakhulu, uma sibaleka sibaleke sibuyele ekhaya siyehlupheka.
UMnumzana Mlungisi Yabalala yena uthi ukuphindisela akusiso sisombululo.
Siyakugqibela phansi impela sithi hayi cha, asikho ukuphila kwama-Afrika, cela ukuthula e-Afrika. Yinto esigqugquzelayo lapha ebantwini bonke ukuthi hayi sicela ukuthi loba benze obubi obungakanani ngapha lani lingaphindiseli ngobubi.
Amapholisa kwele South Africa agcizelele ngemva yabantu abahlanu lokubojwa kwabedlula ikhulu kudlakela lokuhlukunyezwa kwabokuza izolo lapho imigwaqo ebivinjwe ngamatshe lomlilo wamabhomba ephethulo imoto zingenelisi ukuhamba. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko wokusola lezi izehlakalo. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthe usakathole ulwazi olweneleyo ngabelizwe lakhe abangabe behlelwe ukuhlaselwa lokhu njengoba ethi ubengakezwa kumbe ukhona ohlaselweyo. Abantu abaningi bakhala ngokuthi uhulumende weSouth Africa lweZimbabwe kabaqakathekisi lolu daba bengakhuzani ngoba bezimbila zantabanye. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa New Benedict Nhlapo.
Abantu bokuza lokhe bethobelene lezi zalwane zakwele South Africa kulandela udlakela olutshiye abanye befile labanye njalo belimele. Bekulembiko ethi kulezi zalwane zakwele South Africa ebezizama ukuyahlasela eHillbro emadabuka kusa namuhla kodwa zavinjwa ngamapholisa. EHillbro yikho okuqale khona ukulwisana phakathi kwabantu bokuza lezi zalwane zakwele South Africa emigwaqweni. Omunye walabo abavikela abantu bokuza ngungwenya odabuka eZimbabwe. Uthi udaba lokuhlaselwa kwabantu bokuza kalusoze luphele kwele South Africa. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngokwenzakalayo lokuthi umumo eHillbro ubunjani.
Bengikhona ngoba vele iflethi kwakuvalekile ukuthi ngihlala kulo mina. Kwaphela 2 hours imela phaya emgwaqweni bona sasihlukanela maybe 200 meters. Kwakungela point izimeli lodwa. Sathi mase sokuliwe kwathi ngijolana ngamatshe sesihlukana bangkhona kubuya amapolisa amavena ayi-2-3 ekuhambela nawo. Ubona nje ukuthi akula nto babelibhekile labana abantu bethi bulanani mali bulanani. Amapolisa eSouth Africa mzaningasingedenga lutho. Yabona yebo siyavuma bakhona abafana bakithi abanye abagangileyo. Bese ukuthithi into eyaba yinkinga yokuthi igoli sesalibuya sonke. Ngomama iy'ngane zethu sazohlala. Kungakho ubona nje namhlanje kulo msindo nalo osukhona. Ngoba igoli kudala belibuya ngabantu befike basebenze babuye ekhaya.
Yebo besiyekwenela langaphi ngaphi
ehe. So manje into esiyaba yinkinga ukufa kwaleli ayibizwe lakithi into ofana inanzele mina ngikhumbula kudala kithi kusempane benginokubona ibhasi yaseZambia. Ibhasi yaseZambia ibuya straight ngo-4:40 abantu baseZambia bethenga izinto ngobulawayo ntamba mabevunyela besiya eZambia. Kusho ukuthi ukufa kweZimbabwe kwayenza ukuthi abantu ababephila eZimbabwe, Zambia, Malawi, Mozambique, abanye amazwe la phezulu badlula-ke bazongena la. So kungakho namhlanje abantu bala bebona ingathi ukuhlala labantu bamanye amazwe kuyinto entsha kumbe emangalisayo. Thina kani into siyazi kudala kodwa saphila nabo abantu azange safundiswa ezikolweni. Manje into eyinkinga uma ungayibheka eSouth Africa yukuthi umntwana omncane uyazi ukuthi umuntu weZimbabwe sowala kulo muntu okuthiwa ngumuntu wangaphandle. So kani into vele yinto okufanele ukuthi ilungiswe yi-government ngoba i-government is the first place eSouth Africa. Wafanele uma ingabe ithatha umbuso 1994 ivele iyeke le nto yokukhipha abantu ngoba besiposa thina kuma-roadblock besiposa ezindlini. So yibo abafundisa abantu labo ukuthi thina sicishe singabanye abantu abangafani labo ngoba labo abantu uma besibhele babona ngathi thina kasifani labo. Yabo i-problem ekhona. And and lento ekuthiphethe isikhathi eside. So kube besaba bethi izophela, izophela kanjani? Ngoba manje ukuziphele kufanele bafundise abantu bala ukuthi sonke singabantu.
Lo ngungwenya isizalwane seZimbabwe ucele ukuthi sisebenzise isibongo sakhe kuphela ngoba esesaba ukuhlaselwa ngaba kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Hillbro eJohannesburg. Kusenjalo ezinye isizalwane seZimbabwe sezisole uhulumende wazo zisithi ukhanya engazihluphi ngodlakela lweSouth Africa lolu. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Uhulumende nakwamanye amazwe sebeveze ukungajabuliswa isimo esiseSouth Africa sokuhlaselwa kwakubuzwa izizalwane zalelo lizwe. Ngokukhalala ukuya emhlanganweni wezokuthengiselana lezomnotho o-World Economic Forum owenzelwe eCape Town. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uye emhlanganweni we-World Economic Forum on Africa oqalile namhlanje ngesikhathi inkokheli zamanye amazwe afana neZambia, Rwanda neManawi zikhalele ukubuya. Amazwe la akhuluma ngendlela uhulumende weSouth Africa ehluleka ngayo ukuvikela izizalwane zakwamanye amazwe ezibhidlizelwe impahla ezinye zatshaywa kakubi lokubulawa. UNkosikazi Faith Maligwa isakhamuzi seHarare uthe ukhathazekile yikuthula kukahulumende weZimbabwe othethe isikhathi eside ukusola okwenzakala kwele South Africa.
Ihulumende yeZimbabwe kungani abanandaba ngalokho okwenzakala eSouth Africa ama-xenophobic attacks, ngoba akula okucacayo umbiko osufakiwe ukuthi belandezele lokho okwenzakala khona ngale.
Umphathintambo ozokwethula kwembiko uNkosikazi Monica Mthwangwa uze wethula umbiko namhlanje emini echayela ihlombo uhulumende weSouth Africa ngemizamo ayenza yokuvikela izizalwane zakwamanye amazwe. Lokhu kube yisimanga kuZulu ngoba kusukela ngolwesihlanu kuze kufike namhlanje amabhizimusi ezizalwane zakwamanye amazwe ebebhidliza ebusuku emadolobheni awePretoria leJohannesburg. Esinye isakhamizi saseHarare uMnumzana Adolf Ziba uthe uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthi asole okwenzakala kwele South Africa.
Khathena vele uhulumende ubethuleleni isikhathi sonke lesi abesephuma ekhuluma kathesi ukuthi ucongratulate umsebenzi weSouth Africa ukuthi wenze umsebenzi omuhle. Akula msebenzi abawenzile, abantu balokhu betshaywa ezindlini, abantu balokhu bebhidlizela iy'mpahla zabo.
Amanye amazwe aseveze ukukhathazeka kwawo ngendlela eziningi ezijeneyo phezu kokwenzakala kwele South Africa. AbeZambia abakade benxuse abeSouth Africa ukuyodlala umdlalo wenguqu ngempelaviki elandelayo selemiselwe mdlalo. Kule Nigeria kube lokutshengisela edolobheni leLagosi phezu kokulinyazwa kwezizalwane zalelozwe eseSouth Africa. Kodwa-ke lokhu kuphethe ngokubhidlizwa kwama-ofisi enkampani ye-MTN yaseSouth Africa. UBrian Kiwane uthathela izindaba uthi ukuhamba kwamongameli kwele-South Africa akumelanga kusolwe ngoba engumgcinisihlalo wohlangothi lwezomvikela kumanyano we-FADAC.
Ukuhamba kukamongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa eSouth Africa ukukhanya kuyinto elungileyo kakhulu, ngoba singakhangela ngamalanga adlulileyo uMnangagwa bamethese ukuthi abe nguye ukugcina isihlalo wesabelo se-SADC. Njengoba kunjalo, ukuhamba kwakhe kuzancedisa ukuthi abonisane nomthungameli weSouth Africa ukuthi bebise njani ukuthula ukuthi bacitshe ingxabangxoze ekhona eSouth Africa.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa zibikwa zingabe zidlula izigidi ezintathu 3 million ezenza imisebenzi etshiyeneyo. UZulu weZimbabwe ukhuthaza uhulumende ukuba akhulumisane nohulumende wakwele-South Africa ngalolu daba, angathulisi eqakathekisa ubudlelwano bokusekelana entweni ezingayisizo kwawomongameli uMnangagwa lo Cyril Ramaphosa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguKipchon Bebe.
Live talk ukuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sikhangela ukuhlaselwa kwabo kuza kwele South Africa. Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Namhlanje kuhlandla lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe esixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, umlingisi owazakala kakhulu kumdlalo othiwa Makorokoza njalo eyisikhwicamfundo. UNdlovu uhlala kwele South Africa lapho afundisa khona ukuqeda udlakela kusetshenziswa imidlalo. Nangu exoxa lo Chris Gande wa Studio 7 emchasisela ngohambo lwakhe.
Kwakuzinsuku ezimnandi nje, but umomo weZimbabwe bekumnandi uku-acta ukudlala indaba zamadrama. Loba nje umomo weZimbabwe ungashiphi lutho ngalokho. There was a time ebesibizwa khona kuthiwa ngama-PP owakumelela ukuthi popular but poor, which means abantu bebe-acta but bengatholi lutho out of it. Of course, inkumbulo yona ikhona, kumnandi. Mina-ke bengibe ngihlanganisa, mina bengisebenza ku-Human Resources Management, ngibe ngi-acte ku-TV. So for me there was that mix eyenza impilo ibe lula, and to a large extent ku-acta wami kwagcina kuyikukholisa, ngoba ngangikwenzile vele ngimncane abuya ngakwenza ngise-university. So it was something engangiyikholisa nje ukuyenza, but iqiniso lihle hhayi ebuthini khona yayisiphani leyo nto, kwakuyinto encane nje, kwakungaso nto enkulu kangako.
Ye kathesi ususe-South Africa, akusitshela ukuthi kwahamba njani ukuthi uze ufike khona ngapha?
So ngithe ngisekhaya-ke ngase ngibizwa i-NGO leyo okwakuthiwa i-PSI, Population Services International, bangicela ukuthi ngenze i-project eyayisebenzisa idrama ukukhuluma nge-HIV ngesikhathi i-HIV sesenzima laphana ezi areas. Ngithe after that kwasokubisa back uthando lwami lwedrama, ngase ngibuye evet ngizoyenza i-masters ye-applied drama, which is a method of training and communication ye-applied drama. Ukucabanga kwami ngalezo zikhathi sisabangithe ukuthi ngizathi lapha ngibuyele ekhaya ngiyenze ama-project ekhaya, kuse ngisebenzisa i-applied drama manje ngokuhlakanipha khonokho engabe ngikuthole ku-masters. Hhayi ke zaba wesi ma ngifika lapha, zaba wesi izinto ngase ngisithi ma sengiqeda ngadecide ukuhlala khonapha eGoli. Ngase ngingena-ke ngasebenza kuma-NGO amabili, ngasebenza kwi-NGO okuthiwa yiThembe esasingena khona e-prison sisebenzisa idrama uku-train i-behavioral change. So kwasokusiba yinto yami yokuhlangana le-behavioral change for the first time. Wamnangiwetara in the past Human Resources Management and Training, but i-behavioral change inganibe lokuhlangana lokuze ne-training element enaleyo. So ngisebenza ema-prison for 3 years, asuka lapho ngaya e-Free State, ngasebenza kwenye organization yayisenza ama-psychosocial support program for abantwana be-high school, after school. After that, during that time ngase ngirejistake vet food ukwenza i-PhD, which I'm working on now.
Ukukhumbula kakhulu ngemidlalo owayenzayo, ngokuphi owakujabulelayo kakhulu esingathi ngesilungu i-character yakho?
So kunale i-character ebengiyenza kusophie okanye Makorokoza, yayibhalwa nguThoko Zulu, i-director nguConti Mhlanga. I think yayinkulu engayenzayo for a long time. Iyaqine iyingisa kumanama awards where I appeared as a nominee for the best television actor in 2005, if I'm not mistaken. Ngangiyikholiselana ngoba I was some kind of a gangster and a gang leader in a mine. Ubunandi bedrama ma usenza ikharekta ongayisiyo, uyabona ma uvele usebenza ungumanaje busenza ukuthi ube ngumanaja kumnandi kakhulu, but ma uthi usebenzelana ijob but busunikwe ikharekta okuthiwa woba lisela or into ezingaleyo, kuba mnandi because ungena emizweni yomunye umuntu ongamaziyo, bese uyaqalisa ukumzwisisa, ungamzwisisa-ke bese omlethe ebantwini eseyi-character. So that leyo-ke angayikholisa kakhulu, and I think yiyo nje eyanginika i-prominence leyo yokuthi sengibi-actor and abantu nje basebenzisa ukuthi nanti i-actor mpela. So that I think yiyo engayikholisa, kuzothi balaleyo engaqala ngayo vele edamela kuthiwa hlengiwe mntanami yangayekela bafowethu asebashonayo lapho.
Siyabonga Bernard Begilizwe Ndlovu ngomlingi sinjalo uyisikhwicamfundo bekhuluma lo Chris Kande wa Studio 7 ekwele South Africa. Kwanele mthwakazo livalelisayo nguntungameli Nkoma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.